Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi zikhathazekile ngokwesulwa komhlangano eNew York lapho ebezikhangelele ukuxoxisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngokuhluphayo eZimbabwe
basifaka egroupini eWhatsApp and then basebecela ukuthi okay sifuna ukuthi kube structured sicela ama questions enu elizowabuza upresident so sasubmit ama questions so the way ngibona ngakhona upresident ubonile ukuthi ama questions ethu angeke akhona ukuwaphendula wabona kungcono ukuthi akhansile
ngesikhathi odokotela abasafundela umsebenzi beqhubeka ngokukhalala ukusebenza elizweni lonke izakhamizi zakobulawayo zithi umumo wezempilakahle kuleli dolobho usukuzinga elibi
omama laba ba-operatiwe bafika bemsebenzini njengaba nesuba lokuba sesibukusukwana zonezingale emathenesi hhayi kunzima kakhulu kunzima kuwo wonke umuntu obulawayo kubuhlungu akulandlela yokuthi singaphila njani sesaba sikekwesabeni ngabona umuntu sedula sisesaba ukuthi hhayi nxa engadlula
Ingcwethi kwezomnotho welizwe zisola umnumzana Mthuli Ncube ngokuthi athi kufanele ukuntshintsha idola leZimbabwe lisiya kwelemelika kube yisilinganiso sokuyisithupha kugxile ku-real exchange rate. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi zikhathazekile ngokwesulwa komhlangano eNew York lapho ebezikhangelele ukuxoxisana lomongameli Emmerson Mnangagwa zimbuzisisa ngemizamo ayenzayo ukulungisa umnotho welizwe kanye lamalungiselelo okuthi zivote kuhlelo lwe-diaspora vote. Umongameli Mnangagwa usemhlanganweni we-United Nations General Assembly. Edolobheni leNew York njalo ukhangelelwe ukwethulela umhlangano umbiko wakhe omqoka phakathi kwayona le iviki. Usehlangane lamalunga ebandla lakhe leZANU PF lapho umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube abonakale kumabona kude echaya isilogana sebandla leZANU PF ndawonye lezinye iziphathamandla zikahulumente. Umnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla leMDCT obekhangelele ukuphatheka kulomhlangano uthi baziswe ekuseni ngesonto ukuthi awusekho njalo abaphiwanga isizathu esicacileyo uthi bekubunjwe iqembu lebulenjini elibizwa ngokuthi i-diaspora engagement lapho abaphosele khona imibuzo yabo.
Be-organize lo mhlangano basifaka egroupini eWhatsApp and then basebecela ukuthi okay sifuna ukuthi kube structured sicela ama questions enu elizowabuza upresident. So sasubmit ama questions so the way ngibona ngakhona upresident ubonile ukuthi ama questions ethu angeke akhona ukuwaphendula akakwanisi akakala he doesn't know ukuthi angawa-answer sithini so wabona kungcono ukuthi a-council meeting.
Ye lizwe njani ukuthi umhlangano awuseyi kuba khona
khona egroupini lapho bevele besifake khona ikwanti beku-organize from kuyo le group ye-WhatsApp basitshele nje ekuseni ukuthi I know we regret ukuthi i-meeting lo president angeke sayenze thina abanye sipororile kakhulu khonapha egroupini baze basiphoshe so kuyakhombisa ukuthi iZANU PF ayikho serious ngoku-engage abantu so all this thing abakhuluma ngayo is just a ruse ngoba part of ama-questions ethu esiwasubmitileyo included indaba ye-diaspora vote it included indaba ze-corruption ukuthi upresident waye kahle kahle yena ama-advisors akhe emenza afanele lo wababa otshela abantwana ukuthi hhayi mina ngikwazi ukuthenga ukudla ngoba ngila mali kodwa everyday ubonakala eseshabhini wosinyama ephethe i-pilsner So uzotshela kanjani abantwana ukuthi imali awulayo ngoba now uyaflya emazweni ehayarisha amajeti acosta ama taxpayers awe Zimbabwe and amendeleg besifuna ukuthi simbuze konke khona lokho nangu-ke ubalekile uright ayenzihlangano wakhe ezandla lathi sila imihlangano yethu njenge-MDC it was okay so okusalayo ukuthi njengomongameli welizwe bekumele ayengeje abantu the way abepromise ngakhona ukuthi uzobayengeja usekhombise umhlaba wonke ukuthi uligwala uyesaba ukukonfronta ngama-questions ayiwona ayenza iZimbabwe ibe lapho ekhona namhlanje
ungasitshelanga lokhu okwe-diaspora engagement ukuthi kahle kahle iqembu leli limayelana lani njalo amalunga lo ngobani
i-diaspora engagement bona abantu bezanu basi-approach okokuqala but upresident uyafisa ukuthi si-engage the same way sa-engage ngakhona last year but this time upresident ufuna lenzeni lisubmithe ama-questions up front so I think ubonile ukuthi akakwanisi kuwaphendula la ma-question lakile that's why egcinepula out ngoba vele angibona ukuthi uzowaphendula esithini ngoba nabo odokotela bastrikile amaloya lawo notsolongakobe bestrikile so vele iZimbabwe right now under yena i-guardianship yakhe umnangagwa is a failure it's a failed state and therefore thina besizobuza leyo mbuzo so ubonile ukuthi rather than ukuthi azihlazise ngokuthi amithe lathi ngangcono asivale singasamithi lathi
lo ngumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT sixoxelaye ekhonapha emelika umgcini sihlalo webandla lezanu-p f uhlangothi lwe-east coast emelika umnumzana Frank Guni ugcizelele kuwona lo msakazo wokuthi ngempela umhlangano lo wesuliwe ngoba umongameli Mnangagwa ibambekile uthe umhlangano lo uzaqhubeka engathola ithuba umongameli umnumzana Guni wengeze wathi umongameli Mnangagwa uzimisele ukuphendula imibuzo yonke ebuzwa yizizalwane zeZimbabwe njengalokho akwenza ngomnyaka odluleyo emhlanganweni ofanayo
uhulumende elandela isisekelo sombuso uzakupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni semaswingo ukulandela lolu daba siza kuba semaswingo ngomvulo 23 mpandula wozani lihlangane loblessing zulu owestudio 7 sibambane le-media center e-chevron hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba
ngesikhathi odokotela abasafundela umsebenzi beqhubeka ngokukhalala inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ithi umomo wezampilakahle kuleli dolobho usukuzinga elibi asizweni umsekeli kamgcini sihlalo walinhlanganiso unkosikazi Patricia Chabalala echasisa ngalolu daba
ayivele edolobheni lakobulawayo kunzima kakhulu ngoba kulokulahlekelwa zimpilo kwabantu thize ungakhangela njengabomama emakhemethi kulo bunzima namanesi anjalo vele kuyafanana abakhaleli abenze umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo omama laba aba-operatiweyo bafika bethele nzima njengaba nesithuba lokuba sempilo sikunika insukwana zonezo ngale emakhemethi hhayi kunzima kakhulu kunzima kuwo wonke umuntu ikakhulu ophakathi kokugcelele obulawayo kubuhlungu akunandlela yokuthi singaphila njani sesaba sibe kwesabeni ngabona umuntu usedlula sisesaba ukuthi hayi nxa engadlula esesele ukuthi athulisize kumadokotela
izibhedlela zekhansili-ke singathi ziyanceda lapha
izibhedlela zekhansili-ke ziyanceda kodwa phela yikho khona mhlane sasikusho ukuthi abake bavule 24 hours bengavuli lokhuyana kokuthi khona baphonge ukuvula khonokho sebeshayisi ngoba uyabona iningi labantu ligcine busuku kakhulu okokuthi vele angaze umthwale umusempilo ngakhe ayefika kunganadokotela kusebenzi kodwa nxa ebuyile lapho ekliniki ulo unesi kumbe ulo dokotela isizi yalitholi yikho sasikhala ngokuthi ngakuvule 24 hours for 7 days ezeziki yonke hayi khona ukuthi kuvale kodwa hhayi bahamba besiyalitholi isizo lona lolo
bathola amaphilisi lokwelatshwa lakho konke zingcono yini kulalezi ezikahulumente
ngoba emaphilisini kunzima emuthini kunzima kakhulu uyathola khonokho ukuhlolwa kodwa iphilisi kumele uyozithengela khathesi njenje bengikhuluma nomunye umama obenzela ukuthi yena awusehluleki ukuyilaphisa amehlwa ngoba yehluleka ukuthenga umuthi wokuthontisela awubhalelwe ngudokotela ukuthi athentisele amehlo akhe lawo uthiwe uyi-100 dollars okuyi-500 million futhi angifiki la ku-500 million. Kwesi sikhathi uyahamba ufike uwaphiwe, kwesi sikhathi uhambe uthiwe ubhalele umuthi uhambe uyozithengela. Khonapho umuntu uyabe engalamali yokuthi ayothenga wona lowo muthi, iba nzima kakhulu kogulayo kumbe kogulelwa.
Sike sezwa uhulumende sithi kuza kuba labanye abancedisayo abavela kubutho, bayabonakala yini?
Bengingakababoni, bengingakezwa ngabo ukuthi bazaba khona. Ushuthi bengaba khona ngoba ngicile mina kuviki liyana bengakakhalala abantwana umsebenzi, kodwa vele babe kutshengisa ukuthi vele bakudoflo bakhalele. Kunzima kakhulu emathenethi, yikho kepha kushiyeka ukuthi lanxa bebesakhona bebengakakhalali khalali bekunzima ukubabona ukuthi vele ngabafuni. Baningi baphume begula babuye emakhaya bagula. Mina ngigulelwe ngilasisizathu engasitho ngoba ngigulelwe umntazane wami obeke ndethe nge-operation, ugule ngisendlini lapha ngasebeza gadalala ngabanzima ukuthi ngimsize. Kuyonakala kakhulu umntana wami khonaphana ematenesi ngoba uyakwazi ukuthi omama abaningi ngomamanyana abancane abanye babe bengakwanisi ukuthi bazibelethile bodwa kube benziwa ama-operation.
Lo nkosikazi Patricia Chabalala umsekele kamgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo, imbangela yokutshona kwaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe kubikwa kwakuyimvukuzane njalo wayesemisiwe ukwelatshwa ngohlobo lo-chemotherapy lomkhuhlane ngoba kungasasebenzi njengoba wawususabalele umzimba wonke. Lokhu kuvezwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni lebandla le-ZANU-PF eNew York lapho kulombuthano we-United Nations General Assembly. Uphinde wathi uhulumende wenelisile ukumisa abantu abakade bebangela ukuthi isilinganiso sokuntshintsha idola leZimbabwe lisiya kudola leMelika siqhubeke siqansa. Umdlali wenguqu uMavela Sinakamba owazalelwa eWange wakhulela kobulawayo njalo osedlalela iqembu le-Aston Villa eBhilithane usetshayele ihlombe unina unkosikazi Charity Nakamba ngokusebenza gadalala emakhishini eSouth Africa ukwenzela ukumncedisa ukuthi enelise ukuthuthuka kulomdlalo. UNakamba othi wasala eloyise umnumzana Anthony Nakamba nomna wakhe uJunior owayehlala loyisekazi eVictoria Falls ubekhuluma lentatheli izindaba eBhilithane. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ntangazi, isedabeni luka womumbono odaba luka Mike Moyo. Abantu bakithi sebesetshenziswa kakhulu yiZANU-PF bebanika izimali ngoba bekhangelele ukuthi amaNdebele umthwakazi usefuna inkululeko, ufuna ilizwe lawo. Sebezama ukudinga abantu abangachitha umbono ukuze sihlukane silwe singazwisisani emhlubeni kamthwakazi, singaphumele njongo into yethu yokuthi sesifuna umthwakazi ayihlukane lezimbabwe sizibuse. Yiko Mike uzangixolela kodwa ngibona ngani ungumunye wabantu. Yiko ngifana salokhu sigaba nxa esithi ungumroshi ingasikwazi umhlobo uthi ayimroshi. Kungani ethe egcotshwa kanti vele ugcotshwa ungubani? Ngoba sasizokuthi abagcotshwa izinduna. Yiphi induna emgcobileyo? Yiphi induna emgqokisileyo? Ethe segqokisiwe kungani ekhuluma ngolimi lwesiNdebele engakhulumi lwesirozi size siyazi lithi isirozi lulimi olunje? Kungani ekhuluma ngesiNdebele? Kungani ephethe umkhonto wamaNdebele? Kungani ekhuza ubayethe? Ubayethe isiZulu isiNdebele. Ubayethe umthatha ngaphi engakhulumi ubayethe wesirozi? Yikho kutshengisela ukuthi bazabe besitshela amangakathi baphuphile baphubukwazinkosi. Umambo uchasisile umchasisi kathesi namhlanje ukhuluma ngokuthi umambo kasibizule umuntu kanti yena leyo mnyaka njengoba lo mzilikazi kamtholanga umbalitsho njalo ukuthi umzilikazi kamtholanga uthi inkosi yena leyo engalalabizo umahuwa kungathi wabulawa ezinguzwa ngendaba ama 18 zulu zika sevile angabafiki zika zothola kunana abantu idlozi lakho nalalimile lizozo lihleli ihlaleleni lingasebenzisi intsho losigojwane wodwa lahlala iminyaka yonke le izwe lizwe lodobha yena selidobha selingena kulo ujaka selingena selikhuluma ngesindebele asakhuluma isiboshi kuvela ngabokho into lengakhuluma ngesiboshi yonke into yakhe liyibeke ngesiboshi ukuze sibone ukuthi yilo sibili elihleli 200 years yonke le lithole lelo dlozi selizophuma isigojwana namhlanje esikhuluma ngesindebele hayi cha mina akangivumelani lento lezi yizinto zabantu abathunywa ukuzochitha umthwakazi kodwa ngicela ukutshela amandebele ukuthi angazazikhohlisa sesifuna umthwakazi kathesi sesifuna umthwakazi ehlukane nezibhabhi bengabe bethengwa besitshela amanga kathesi yena lena indawo akuyo agcotshelwe kuyo ubagqokiselwe kuyo azibuze ukuthi kungakhomba iliphi irose angawakhipha ngu-10 athi nanka alitshumi ngamarose wantu akithi basikhulumele zozuzo akukho into zokufanisela ezokuchitha igoba kithi sisikhathele ngento ezinjengazelizo ngiyabonga mthwakazi umthwakazi kavuke isikhathi sokuba nisihlakaniphenini sikhangele isitha esisebenzisa abantu bethu sibabhadalisa imali njengo-inosikala
salibona no-studio 7 mina ngingunasethemba ngihlala ngapha esilobela hayi ngidlala sesibulele bakithi lo hulumende kasikhangeli uthi thina sibatshala nxa seletha ukona kokudliwa ngawo kuphiwa abawehulufe uyakhetha kwindliwa ngikhona ma ungasowezana u-PF akulokutholayo bakithi hhayi hulumende yethu leyi hhayi
ngithi ku-studio 7 ngiyeza ngikhuluma ngise-South Africa angithandi ukuba ngise-South Africa mina angithandi ukuba ngilapha engikhona uJoseph Thuma lowo umuntu udla kuzani PF but kunezihlobo zakhe angakhona ukuzenelisa ukuthi zithole le nto eyenzakalayo wenza abantu bekhumbule becabange emva ukuthi umlungu wayengcono kule ZANU PF umlungu wayengcono kulo muntu omnyama ngoba sikwazi ukuthi noma kusuka kuZANU PF sisifaka uNelson Chamisa enguye esimsupportayo kuzokwenzakalani ukuze senza sicabange ukuthi kwakungcono ukuthi ngakubusa u-Ian Smith esimazi kwakungcono ngoba abantu babehola itswayi lempuphu amakhaphu ayi-7 every Monday babehola impuphu behole yonke into umentshisi usenza 1 cent kumbe 2 cents 2.5 pence ulusu amathumbu enkomo esenza 15 cents kwakungcono kulo muntu omnyama kuze senza sikhulume kanjalo kube kanti-ke asiye ngqondo esimele silazi simele sibe nozibuse umhlaba lwana ngowamazimbabwenzi asiyokabani kamnankagwa iZANU PF kayibekwazi ukuthi ena isitsotsisayo nobutsotsi bayo angeke bayise ndawo ngoba kuzobahlupha-ke ikusasa labo ukuthi imali yabo bazoyidla kabuhlungu le abayithetheyo bathatha umnotho wonke wasezimbabwe bafake ezikhwameni zabo but bazophilela kuliphi lizwe bazofana nje lomgazi nangufile wabuya ekhaya imali sizodlelwa njengabantu nje abazoyidla labo asifuni ukukhuluma bathi sikhuluma amagama amabi
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu kuwhatsapp ngunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 ukuze siwadlale emoyeni ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane itanka yeBhilithani elamafutha yabayithathelwa ngele Iran emkhunjini ngontulikazi kuwona lo umnyaka ikhangelelwe ukubuyiselwa kulelo lizwe izizalwane zeTunisia ziyavota ngesonto ezayo kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe ngesikhathi umnotho ubhidlika um umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube uthi kufanele ukuntshintsha idola leZimbabwe lisiya kwelemelika kube isilinganiso sokuyisithupha kugxile ku-real exchange rate kufanele rand yeSouth Africa. Ubekhuluma lokhu esemhlanganweni osaqhubeka o-United Nations General Assembly eNew York. Kodwa umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho uthi kavumelani lo mbono kamnumzana Ncube.
Emsikeni ovulekileyo osobala i-free market, i-exchange rate, umudlelwano phakathi kwezimali zangaphandle kwelizwe lemali eselizweni ziyabe zilungisiswa ziphekwa emsikeni. Laba abathengayo nxa bengaba baningi imali yakhona eyangaphandle iswelakala, kusho ukuthi intengo yakhona iyakhwela. So imali thina yethu, i-exchange rate thina yethu, idola le-America lilutshwana, yikho intengo yakhona iyabe lokhu ikhwela nxa kulabantu abaningi abahamba beyidinga emsikeni. Abuntu iviki edluleyo besizwa kuthiwa khona kulabantu abaningi abadinga ukuthenga imali yangaphandle belungisela inala izwe nxa selisina. So akutshoyo yena akulanto ethiwa yi-real exchange rate emsikeni ovulekileyo, ngoba nxa uhulumende ezama ukulungisisa i-exchange rate yakhona eyifixa, yikho wayikhipha phela umthulo wanti wayithe khona i-1-to-1 wasesithi sekhipha isivalo sokukhontrolesana. Hhayi, lapha vele angivumelani laye mina. Njengobona wami akula exchange rate ethiwa yi-real exchange rate, i-market exchange rate.
Inxa sesikhangela-ke yona i-exchange rate ekhona kathesi, sokusiba ngcono yini mbelokhe kusiba kuvi?
Emsikeni wethu eZimbabwe kule sithi ku-economist i-cartelization, i-cartel. Kulama-cartels akahulumende, ama-cartels e-reserve bank, ama-cartels e-ZANU-PF. Ama-cartels akhona yibo abahlala phansi becabanga betshelana ukuthi namhlanje singahamba siyegcwala sithenga imali yangaphandle, irate yakhona iyakhwela. So okwenzakalayo ukuthi i-reserve bank yeZimbabwe balayo imali ethize embalwa engaphandle kwelizwe. So bona bengayigcwalisa emabhenki, bayigcwalise estradeni, kutho ukuthi intengo yakhona iyehla. So engikubonayo ukuthi mina sokulobudlelwano phakathi kwama-cartels akhona le-reserve bank kwenzela ukuthi sebethukile, imali yakhona sikhwelile. Sebengathi ngibona ngathi mina bagcwalise imali yangaphandle kwelizwe bayifake emsikeni omnyama kwenzela ukuthi intengo yakhona iyehle.
Kambe sibona ilizwe liqonda ngabi ngalokho okuthiwa yi-inflation kanye le ntengo yempahla lokuthi idola leZimbabwe libe lamandla.
Yeah, iqinise ukuthi ibhenki lethu elikhulile i-reserve bank ngayilamandla amandla okuthi balungisise intengo yemali yangaphandle kwelizwe, ngoba ama-economic fundamentals akhona apheka imali yangaphandle kwelizwe malutshwane. Wayethe khona yena umthuli wayethe asuze lo-John Mangula kabasuze badinde imali yalapha yeZimbabwe amabhondi nodlana, sebegcwalisa ama-RTGS emagetsi ayi-electronic ama-electronic funds ama-bonds. So yibo abayenza ukuthi kube le inflation. Thina umnotho wethu kawuyindawo nxa ama-market fundamentals engakalungiswa.
Ke sambona umnumzana Mthuli Ncube chaya izilogan zebandla leZANU-PF khonapha eNew York eMelika. Kambe lokhu kungabe kule ndaba yini lokuthi uqhuba njani umsebenzi wakhe, njengoba yena waqhatshwa kuthiwa yilabo abaqeqeshwe kakhulu hhayi abezepolitiki?
Akula minister owalapha elizweni kumbe kuse-Britain ama-Conservative Party kumbe ngama-Republicans e-America kumbe kungaphi okhethwa engumuntu ozimele yedwa nxa uqhatshwa yiZANU-PF ukuze ube ngumphathintambo ngominister. Uyabuqhatshwa ube wazi ukuthi uzasekela ibandla leZANU-PF ngoba umqhatshi wakho, ulandlord wakho Emmerson Mnangagwa. Kule zikhuthamfundo phela eziyabe zikwazi umsebenzi loba ziqhatshwe liqembu, ngoba abakhona uSimba Makhoni labo uBernard Kitsero abakhona kuyenzakala. Kodwa yena nje usezibhikizela ibizo lakhe, njengoba iZANU-PF kayela bizo kayela brand enhle ngaphandle kwelizwe, hhayi segalula akusethuthi dat.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya incwethi ecubungula izomnotho welizwe sixoxela icingweni eseHarare.
Uhulumende elandela isisekelo sombuso uzakupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngoMvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center eChevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Kwamanje sesilethulela umculo kazinja ziyamluma ehamba lo sizakele we South Africa besithi ngisize. Zinja ziyamluma umfana wecholocho phela ilo sizakele owe South Africa besithi ngisise. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi zikhathazekile ngokwesulwa komhlangano eNew York lapho ebezikhangelele ukuxoxisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngokuhluphayo eZimbabwe. Ngesikhathi odokotela abasafundela umsebenzi beqhubeka ngokukhalala umsebenzi elizweni lonke, izakhamizi zakoBulawayo zithi umumo kuleli dolobho usumubi kakhulu. Ingcwethi kwezomnotho elizwe zisola umnumzana Mthuli Ncube ngokuthi athi kufanele ukutshintsha idola leZimbabwe lisiya kwele Melika kube yisilinganiso sokuyisithupha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eVoice of America.